VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7, ngolwesibili mhla ka 3 kuMpalakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umsekeli womeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Thomas Hastings namhlanje wethekelele indawo zesigabeni seMandebeleni lapho kuqhutshwa inhlelo eziphathiswa ngoncwedele imali evela elizweni lakhe. Abenhlanganiso yeZacras bathi ukuphiwa amalayisensi emisakazo yama-community radio station kuzanceda kakhulu ukusabalalisa ulwazi oluqakathekileyo ezigabeni. Iningi lithi ukukhwela kwentengo yokudla okugoqela impuphu, isinkwa lokunye okuthiyeneyo sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ilizwe leMelika lithi uncedo lwemali eyalinika eZimbabwe ethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo obona ngezimali kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi yomnyaka oyizayo ayisiyo. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Thomas Hastings, umsekeli womeli weMelika eZimbabwe, othi ilizwe lakhe lanika eZimbabwe izigidi ezidlula amakhulu amathathu amadola, i-$330 million yenhlelo ezimbalwa lonyaka. Umnumzana Ncube ubikele idale lePhalamende ukuthi eleMelika lanika eZimbabwe izigidi eziyi-253 lonyaka. Umnumzana Hastings uthi lokhu akusoqiniso ngoba baqhuba inhlelo ezigoqela olu-US President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFA, ezokwabela abalambayo okudla, ezokunceda abantu abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho Cyclone Idai lokunye. Uthi kumele uhulumende weZimbabwe ahlolisise okwethulwe ngumnumzana Ncube okumele kubekwe emphakathini ngemfanelo.
We recently released the total amount of money that we gave in 2019. It was about $330 million. So that was a bit more than it was in the government budget report, but that's the total amount. It includes our work through PEPFAR. It includes the work that we've provided this year for food relief, for people who are facing food insecurity because of the drought and other causes.
Imali esayinika uhulumende weZimbabwe ngo-2019 iyafika i-$330 million. Kutsho ukuthi leyi ekhitshwe kubhajethi yalonyaka ayihambelani nalokhu esakunika uhulumende, ngoba lokhu esakwenzayo kuningi kakhulu, kuqela iphefa leminye imisebenzi etshiyeneyo, njalo lokuthi sinika abantu ukudla kuloyokoma okumangalisayo okwenza ukuthi abantu bengatholi ukudla. Siyabanceda sibili endaweni eziningi, saphinda futhi sanceda Zimbabwe ngesikhathi kulezulu lesiphepho u-Cyclone Idai. Nxa sesikhangela sibona ngazani imali esayikhiphayo iningi sibili, i-$330 million.
And it also includes the assistance that was given to people who suffered the consequences of Cyclone Idai in March. So putting all those numbers together, it was over $330 million this year.
Engikunanzelelayo ukuthi nxa bebala imali zabo kumele phela bangakhohlwa ezinye inhlelo esazinzayo eZimbabwe. Ngingeke ngathi ukuthi kwenziwe ngabomo lokho, kodwa-ke kumele likhulume phela logatsha lwezimali ukuthi kuzwakale ukuthi kambe amanombolo abo amenjani. Kodwa kumele nxa bekukhangela konke lokhu bakhangele ngesakwenza kwezempilakahle, lezokudla kanye le-Cyclone Idai lokunye nje okumbalwa okuthiyeneyo. Kodwa sikubona imali esayikhiphayo yena leyo esikhuluma ngayo.
You have to talk to the Ministry of Finance about how they came up with those numbers.
Lapho besizwa ingcazelo kamnumzana Thomas Hastings, umsekeli weMelika eZimbabwe. Lo nguhulumende wesibili ophambana lokwethulwe ngumnumzana Ncube kubhajethi yomnyaka ozayo. ELeChina lalo lithi umnumzana Ncube wethule kungayisikho ngoncedo olwaphiwa ilizwe. Uthi imali eyanikwa eZimbabwe ifika izigidi ezilikhulu lamachumi amathathu lanhlanu, 136 million, kodwa yena umnumzana Ncube wathi 3.6 million kuphela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko lwathembisa ukuhlolisisa umbiko weLeChina. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. ngoba umnumzana Nick Mangwana obona ukwethulwa kwembiko lomnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende bebengaphendula omakhalekhukhwini. Ingcwethi wezomnotho ezimele yodwa umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kuyayangisa okwenziwa nguhulumende weZimbabwe.
Uhulumende wethu ukhanya into zenombolo vele zikhanya ngathi zobutsotsi phakathi ngoba amaChina lawo akhalakhala esithi uncedo lwabo losekelo lwabo alibhalwanga kuhle. Akusathembisi ukuthi iinombolo zonke esihlala sizizwa esizizwayo yabona le ntengo yemali inflation bathi khona kayisakhulunywa izakhulunywa ngomnyaka ozayo. Kanti nguhulumende onjani ohlala esenzwe ezokufihla utsho ukuthi nguhulumende obulobugcili olobudlwangudlwangu olobutsotsi. Hathi akulunganga, izinukazi yenzwe ngendlela elungileyo.
Kodwa wena ubona ngazani kwenziwa kwini Ngwenya ukuthi babike imali engayisiyo?
Phela phela ngesikhiwa sithi khona i-inefficiency, kungazi umsebenzi. Angiboni ukuthi yena nxabe ukuthi imali zakhona nxazi zizakala ezindaweni ezithiyeneyo kasi sifikele endaweni yodwa ngaye imali lezi zifikele esiphaleni sikahulumende esisodwa. Hayi amanobulo akona akaphambaniseki kutho ukuthi kule ndlela eziningi ezifika ngazo imali yakhona abangakwazi ukuthi bazibaleka kuhle kungazi umsebenzi. Yikho ilizwe lethu likhanya livuza liqhula lilimele.
Kodwa-ke nxa uhulumende engalungisa khonokho kuyabe kusitshoni, kuyabe kungasuze kumnyangisa uhulumende weZimbabwe?
Ah, phela sesitsho ngokuthi nxa phela umuntu elenhloni, abanye phela abantu abananhloni.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abenhlanganiso ezimela amalungelo okwethulelwa ukuya kokazulu imbiko lolwazi oluqakathekileyo bathi ukuphiwa amalayisensi kwabakumsebenzi wemsakazo yezigaba ama-community radio stations kuzanceda kakhulu ukusabalalisa ulwazi oluqakathekileyo kunhlalakahle yabantu olufana lokulimukisana ngengozi eziyabe zisesigabeni. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqokwe ngabenhlanganiso yabakhankasela ukukhulwa kwamagagasi ukuze kube le misakazo yezigaba eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umholi walenhlanganiso unkosikazi Vivian Mararajangaja uthe uhulumende kumele azwisise ukuqakatheka kwemisakazo ngoba iluncedo kunhlalakahle kaZulu.
Kwanise ukwenzani ukwenza ukuthi bezivikele kuma-effects ama-cyclones kumbe ama-effects. Esikhuluma ngesikhiwa sisithi disaster mitigation and preparedness. So ama-community radios enganceda sibili ngokunika ama-communities information e-disaster mitigation and preparedness.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Siphathiswe Ncube wenhlanganiso yentebe Community Radio Initiative, yona engenye inhlanganiso ezimele ukuphiwa imvume yokusakaza nguhulumende.
Sibona ngazani i-community radio yentebe ingaba licensed, kungasincedisa kakhulu kuma-natural disasters, ikakhulu abantu abamane sebenxasi bekwazi ukuthola ulwazi. Ngoba kunjenje abantu abaningi abalayo information ngokuthi umkhathi umi njani. So nxa sibona ama-community radio abantu bazakwazi ukuthi khona ngalesi sikhathi bengayenza lokhu, la ma-natural disasters abantu bazakwazi ukuthi bangazivikela kanjani ngamanye intebe community radio, ngoba yikho okuqakathekileyo kakhulu masikhanye lokhu asiyenza abantu babe le mpilo engconywana.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcinisalo wohlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wokusakaza olwe-broadcasting authority of Zimbabwe Buzz, umnumzana Charles Banda uveze ukuba imisakazo ilakho ukuphiwa imvume yokusakaza kodwa baqakathekisa imisakazo enelisa ukuzimela yodwa.
But in most cases the problem is maybe you yourselves you don't have the fund.
Udubo esilalo ngolokuthi lina ngokwenu alilamali. Sifuna ukuthi abantu abalenika imali bavumele lokhu okusemthethweni ozasipha imisakazo yezigaba.
Umsakazi oludumo oseleminyaka eminingi esezinkundleni zokuqondisa ukwethulwa kwezindaba uJohn Masuku uvumelana noSibanda ethi imisakazo le yezigaba kumele izimisele kudinga usekelo lwemali ezigabeni hatshi phandle.
Uhulumende aphathise imisakazo le etshiyeneyo ukwenzela ukuthi yenelise ukuqaliswa. Kodwa ke okunye engikunanzelelayo ukuthi labantu abasezabelweni ezijeneyo abaningi sebajayela ukuthi bazakhongozelwa ezandleni bengaziphandeli bengazidingeli. Ufica ukuthi eminye imisakazo yitshoyo wena ukuthi siyavalwa imisakazo esendaweni elemfuyo eningi endaweni elezilimo eziningi. Akumelanga kube njalo. Abantu kumele bafundiswe babe lengqondo yokuthi labo bazenzele izinto zabo. Yebo kambe uhulumende lezinye inhlanganiso zingaphathisa, kodwa esangakunanzelelayo kakhulu ukuthi abantu bafuna nje kuphela ukuthi babe benikwa bekhongozela.
ELeZimbabwe alikabi lemisakazo yezigaba selokho lathola uzibuse ngenxa yokwesaba kukahulumende ukuba limisakazo yenza kube lula ukuthi aginqulwe ngamabandla aphikisayo. Abakhankasela ukuba iguqule imithetho evimba ukukhululwa kwamagagasi nguhulumende bephansi kwenhlanganiso yeZakras bathi lokhu kwenza kube nzima ukuba izakhamuzi zithole imbiko masinyane. Uhulumende uthi kungalesi sizathu wasungula uhlangothi lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuba luncede ekuphiweni kwale imisakazo yezigaba amalayisensi ukuze abantu benelise ukukhuluma ngendimi abakhuleke ukukhuluma ngazo. UZulu ubheke ngelihlo lokhozi uhlangothi lwebhazi ukuba luzenelisa na ukupha inhlangothi ezizimeleyo zodwa imvumo yokusakaza njengoba iminyaka isiminingi kungakenzakali lokhu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Pepe.
Yebo, yebo, yebo! Thwakaza muhle, Zimbabwe muhle, okhulumayo ngoMike Hobe. Kungolwesibili kunjenje, asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuvimba ukuthelelanwa kwegciwane lengculaza kwabasakhulayo ngalinyanga kampalakazi yokuqinisa umkankaso wokulimukisa uZulu emhlabeni jikelele ngaleli gciwane elibangela ingculaza ele-HIV/AIDS. Abatsha balalo ulwazi olweneleyo na lokuzivikela ukuthelelwa leli gciwane. Bayalandela na indlela zonke abazichetshiswayo. Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Umsekeli womeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Thomas Hastings lamhlanje wethekelele indawo zesigabeni seMandebeleni lapho kuqhutshwa inhlelo eziphathisa uncedo lwemali evela elizweni lakhe phansi kwesikhwama sePresidency Emergency Plan for AIDS Relief PAFA. Hastings wethekelele izibhedlela ezigoqela esigodini District Hospital lempilo kobulawayo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ekhuluma kusehlakalo sokwethekelela esibhedlela seesigodini, uHastings uthe kuyajabulisa ukubona imitshina yakulezi insuku isetshenziswa lemidala ekwelapheni abantu abaphila legcikwane lengculaza njalo ikuzinga lokulandela iziqondiso zamazwe womhlaba zokuphathwa kwabaphila lalesi simo. Umqondisi esibhedlela seesigodini District Hospital uDokotela Clopas Kira Makonese uchasisa ukusebenza kwemitshina abalayo kulesi sibhedlela yokugcina imbali yezigulane.
Sekubuya uhlelo olwe EHR ithiwa i-electronic health record. Kathesi asisafuna amaphepha amaningi. Ibizo lakho lingabhalwa esibhedlela, wena uzaphonga ukuthi uzabuya next time uphonga ukukhuluma ibizo lakho ukhona ku-system konke sokuphakathi lati kuzasincedisa ukuthi isikhathi ozasiqeda esibhedlela siphonga ukubhala sizaba sisilutshwane.
Umongikazi omkhulu esigodini District Hospital, uNkosikazi Mavis Nyoni, yena uchasisa ngokusebenza kohlelo lokuphathwa kwabantu abazohlolwa okwakuqala labavele sebephila legcikwane lengculaza.
Luyasinceda kakhulu ukuthi lapho abavela khona ngithi siyayenelisa ukuthi siphumele inhlelo zokuthi singafinyelela khona ngale. Sizama ukuthi sifundise abantu ngokuthi batshintshe njani indlela abaphila ngayo lokuthi sibatshele inhlelo ezingabancedisa ukuthi igciwane lingehliswa njani. Ngoba within i-district yethu as we speak kule voluntary male medical circumcision and we have teams that go around kuma clinics we mobilize abantu abanye babe based kuma clinics at enqayo for a whole week abantu bebe bebuya bezokwenza circumcision. That's another intervention to prevent the spread of HIV infection, especially those who are negative.
Uchief medical laboratory scientist Empilo Central Hospital umnumzana Abel Waldman uthi imitshina abayitholayo yakulezi insuku iyabanceda ukupima ukuba igcikwane liyisilinganiso esingakanani egazini lomuntu.
Iyanceda kuyenza ama-viral load test akhangele ukuthi i-HIV ikhule emzimbeni okunganani. Iyatshengisa ukuthi umuntu i-treatment iyasebenza kumbe kayisebenzi. Met North, South, Lower City, labase Mashonaland West, ma sebekhulele umsebenzi bayaletha lapho. Siyenza the most in the country. Kulezinye izinto ezihluphayo kwesinye isikhathi ipower iyahlupha inga-effect umsebenzi, ukucitshwa kwamanzi, lezinye izinto ezisebenzisa amakhompyutha ma engaphangisi iyaphuzisa umsebenzi ukuthi uphumise ama-results.
Uhulumende weMelika usesebenzise ibhiliyoni yamadola eMelika ekuncediseni uhlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi insuku ukugcina imbali yezigulane ezibhedlela kanye lokuhambisa imibiko yenhlelo yezempilakahle ezibhedlela ezedlula amachumi ayisitshiyangalombili i-83 ezweni. Ngaphandle kwemitshina emitsha eyafakwa esibhedlela seMpilo Central Hospital koBulawayo, lelo lizwe seliphathise kunhlelo ezimbalwa ezigoqela ukuhlolwa kwegazi labantu ukuba bazi isimo sokuthi banegcikwane kumbe hatshi, abangaba zinkulungwane ezilitshumi lambili ngelanga ezigabeni zeMathebeleland North, South, Bulawayo, Midlands leMashonaland West. Iziphathamandla zempilo Central Hospital lesigodini District Hospital babonye uhlelo lwePEPFAR bethi lwenza umsebenzi wokuphathisa abaphila legcikwane lengculaza ubelula, njalo igwanda lelupane isiza kuba lemitshina yayo yodwa yokuhlola leli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngisesigodini, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakayi esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika ise-White House sethule umbiko othi kasisoze sapha ubufakazi kukomithi edalela ePhalamende yezemthetho lapho kuhlaziywa udaba lokuthi engasuswa esikhundleni na umongameli Donald Trump nge-impeachment. Umomo womkhathi ongamanga kuhle ubangele ukuvalwa kwezikolo lokungahambi kwendizamtshina ezigabeni eziningi ezisenyakatho ngokuya ngempumalanga yeMelika ngemva kokuna kwangqwaqwane wesnow esiningi. Kubikwa kulimale kakhulu abantu abalitshumi ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwenkundla ebidlalelwa umdlalo webhola leMelika football eNew Orleans esigabeni seLouisiana ngomgqibelo. Iningi lithi ukukhuphuka kwentengo yokudla okugoqela impuphu, isinkwa lokunye okuchiyeneyo sokubangele ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngocweleyo.
Intengo yempuphu ikhwele kumaviki ambalwa edluleyo yaya ku-$100 i-10 kg, njalo i-20 kg yona ibiza i-$185. Isinkwa sona sikhuphuke ngempela viki sisuka ku-$14 ilofu eyodwa saya ku-$18. Abasola umbuso weZANU-PF bathi lokhu kuveza ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi ezombusazwe ezingamanga kuhle elizweni yizo ezixotsha abatshali bezimali. Ngokunjalo uthi uMnangagwa kumele avume ukukhulumisana nalo Chamisa bahlale phansi.
Okuqakathekileyo okokuqala mpela ukuthi silungisise udaba lombusazwe ukuthi kathi ilizwe likhokhelwa kanjani. Sifuna ukuthi iy'nkulumo ziphumise ukuhlonipha umthetho ngoba yikho kuzakwenza ukuthi okokuqala ufuna ukwenziwa nxa sifuna ukulungisa ezomkhonomi.
Ilunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo uthi ngempela kumele uMnangagwa loChamisa bakhulumisane. Kodwa uthi uChamisa kumele angene kunkulumo ezivele zikhona phakathi kukaMnangagwa lamabandla aphikisayo amancane.
Kabavume ukuthi uhlaleni phansi, babuye uhlale phansi etafuleni. Umongameli munye te ulungisiswe uma benamacebo ngabatsho nawo amacebo abala. Kodwa into engiyalayo mina lapha ukuthi kube nabantu abazenze ngathiwa bona kukhona kwenye ilizwe kumbe kwenye iplanethi abavele khona okuthi bona bahloliwe bangcono kakhulu ekubuseni bakhwalifayele ukuthi bona bazabusa bade.
Uhulumende wakwele South Africa kumaviki asanda kwedlula uthe ukudilika komnotho weZimbabwe kubangelwa ikudonselana okukhona kwezombusazwe. Ngakho uthe kumele amabandla akhulumisane kulungiswe umnotho. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo uthi uvumelana nalo inkuthazo.
Into eqakatheke kakhulu ukubana abakhokheli bombusazwe kocela uMnumzana uNelson Chamisa loMnumzana uEmmerson Mnangagwa kubana bakhulumisane ukuze indaba le ilungiswe.
Unkomo uthi inkulumo lezi kumele zenziwe ngokuphangisa ukuze kuqedwe ubunzima uZulu abhekane labo.
Abaningi nje ngemva kwelanga kumbe kwamalanga amabili imali abeyihola iyabe isiphelile ngoba izinto ziyadula, amafutha opetroli kuyaswelakala. So ngezomkonomi sibili izinto zimi kubi kakhulu.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald kunsukwana ezedlule ukuthi kabasoze bavume abakwamanye amazwe bengenela kudaba lweZimbabwe. Sebuze ilunga leZANU-PF njalo uMnumzana Malaki Nkomo ukuthi njengoba uChamisa esala ukungena kunkulumo ezikhona phakathi kukaMnangagwa lamabandla amancane, kungani uMnangagwa engavumi ukukhulumisana loChamisa eceleni?
Hayi, awungeke uvume ngendlela ukuthi phela umbuso ukubandla leZANU-PF njalo nje onguye ongekho emandleni laphana ngavumeni ukuthi atshelwe umuntu esemandleni ukuthi akusetshenzwe njani.
UChamisa laye ngakolunye uhlangothi uthi uzimisele ukuhlala phansi loMnangagwa bebabili hathi ukuthi angene kunkulumo zePollard. Sebuze isikhulumeli sakhe uDokotela Sibanda ukuthi kungani uChamisa laye engavumi kuphela ukuhlangana loMnangagwa kungela migoqo.
Ukhiphe yonke imigoqo ngiyowaqalayo ukubiza uMnumzana uMnangagwa ukuthi abuye etafuleni kukhulunywe ngedaba lokuthi umkhono mulungisiswe uzilukazi weZimbabwe aphephe ebuzimeni obukhulu. Kodwa uMnangagwa uzwakala esala uthi yena hayi kufuna ukuthi kuqale kuthiwe yena wawina ama-elections.
Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi umnotho weZimbabwe uzancipha ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini lonyaka i-7.2%. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Ngesikhathi kusenziwa umkhankaso wokunanza amalanga alithumi lasithupha wokwenqabela udlakela ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana kanye labantwana, abanye omama abeZimbabwe kweleBotswana bathi abangaphandle kwelizwe labo babhekana lobunzima kulolu daba lokuhlukuluzwa. Intatheli zindaba e-Studio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umkhankaso wokwenqabela udlakela emulini oye 16 days activism against gender based violence usungulwa kulokukhathazeka ngokumemetheka kokuhlukuluzwa kwabesifazane ikakhulu udubo lokudlwengula. Ele Botswana libhekene kakhulu lodubo labesilisa ababulala abesifazane kakhulu ababe bethandana labo. Umongale Meli Mukhwetsi Masisi uthi uqakathekile ukuthi ilizwe lakhe lilwisane lokumemetheka kokuhlukuluzwa kwabesifazane ngazo zonke indlela.
As a nation,
njengelizwe asingeke sabe savika ukuthi udlakela kubomama seleqelelwa ngena kuze zonke indawo zesizwe.
Abanye omama abafana lonkosikazi Emil Dube bathi ukuba ngowesifazane phandle kwelizwe ikakhulu lapho uchiye usekelo olufana lolemuli emuva kulukhuni.
Omama babhekana lazo zonke indlela abahlukuluzwa ngazo, njalo kuba nzima uma ungaphandle kwelizwe. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi noma kulokuhlukunyezwa akula lapho ongaya cebela khona.
Unkosazana Sindiso Sibanda uthi omama kunengi ababhekane lakho imihla ngemihla ekakhulu kulezi nsuku sekuqonge amacala okudlungulwa kwabesifazane.
Thina singabantu abangomama kulezi nsuku asifeel safe kuZulu uma sihamba kumbe uma sisendaweni ezinye nje, ngoba kulezi nsuku kulama rape cases amaningi, kulama cases amaningi abomama bebulawa ngabantu besilisa, kusenza singafeel safe.
Uthi okunye okusinda omama yikuhlukumezeka emoyeni okufana lokuthi obaba bebalekele imizi bechiye omama bebhekane lomlando wokondla lokusekela imuli.
So the whole thing thina singomama sithwele nzima ngoba emotionally kuya abuse your emotions, your everyday life. Ukuthi wena ungumama kuyamele ubhadale school fees, kuyamele uthenge ukudla, kuyamele ubhadale irent, kuyamele ubone ukuthi abantwana ba right ngazo zonke izikhathi.
Owesi lisa ohlala eHabron umnzana Mthabisi Ndlovu uthi yena njengobaba olomuzi uyazwisisa inkinga omama ikakhulu abaphume phandle kwelizwe ukuyaziphilisa ababhekane lazo. Uthi kuqakathekile ukuthi obaba baqale ukuzinuka amakhwapha ngezenzo ezihlukuluza omama kungaba esenyameni kumbe emoyeni.
Uma sikhuluma nge-abuse asikhulumi nge-physical abuse kuphela, kule emotional abuse njalo. Singobaba kumele sizinuke amakhwapha sizibuze ukuthi what role do we play kuphathisene omama ukuthi baphile bengelavalo ngokungenziwa ngumuntu wesilisa empilweni yabo okungaphazamisa impila kahle yabo.
Ele Botswana lilenani eliphezulu labesifazane abadlungulwayo, njalo amacala abesilisa ababulala izithandwa zabo aya eqonga. Lokhu kudala ukuthi omama ukugoqela bavela kwamanye amazwe afana leZimbabwe bengahlaliseki ngesimo phezu kwempila kahle lenhlala kahle yabo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Umsekeli womeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Thomas Hastings lamhlanje wethekelele indawo ezigabeni zeMathebeleleni lapho kuqhutshwa inhlelo ngemali ezivela kulelo lizwe. Siluqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.